isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 20 kumpandula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamuhla
ludaba olutshengisa ukuthi abantu abasakhululekanga ukuthi bakhulume intando yabo njengokuvunyelwe yi-constitution yelizwe lethu, i-freedom of speech.
Udokotela Peter Magombeyi yena obethunjiwe watholakala izolo uvikwa evalelwe ngamapholisa njalo amagqwetha akhe alelwe ukuthi ambone.
Akula muntu okulungiseleleyo ngoba kufakwe kuma-social media nakuboradio balutshwana abantu abalaleli iradio.
Umasipala wakoBulawayo uthi uzavalela uZulu amanzi namuhla aze ayewavula njalo ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udokotela Peter Magombeyi yena othunjwe ngomgqibelo watholakala izolo ubikwa evalelwe ngamapholisa eHarare njalo amagqwetha akhe athi alelwe ukuthi ambone. UMagombeyi utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi uzibone esesenyabira okuyindawo engamakhilomitha angamachumi amane usuka eHarare lapho athunjelwe khona. Lindawo iduzane lenkamba yamasotsha iNkomo Barracks. UMagombeyi uthe kakhumbule ukuthi ufike njani kuleyo ndawo lokuthi ulethwe ngobani. Kodwa uthe akukhumbulayo ukuthi ube kwenye indlu ku-basement lapho athi uke watshiswa khona ngamandla kagetsi enyaweni. Amagqwetha akhe athi usezandleni zamapholisa e-law and order. Nangu uMagombeyi exoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwe-Live Talk ekuvumbulukeni kwakhe izolo.
Dr. Peter Magombeyi. Owathi senyabhira ngimelele ukuthi abangani bami labapholisa bebuze ngithathe ngihambe endlini.
Usichasisele ukuthi locingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo ubatshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha uluthole ngaphi lelo cingo njalo ufike njani lapho okhona?
Yena le iphatha I think ngikalike lingiyi-time ngizakhumbule ukuthi.
Kulungile. Uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokugcina ungakakhohlwa okuningi? Uthe wena ube kwenye indawo esa-basement, ungasichasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani?
Akuna izinto eziningi engizikhumbulayo. Bari ngikhumbula ngitshesa ngamagesi lokhana kwenzakala emamovini ukuthi uyafayinyawo emanzini ufaka amagesi.
Kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuyena leyo basement?
Udokotela Peter Magombeyi uthunjwe ngomgqibelo watholakala izolo lapho bekhuluma ku-Live Talk izolo lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Amalunga ezanu-PF wona athi udokotela Magombeyi ubezicatshele ngenjongo yokungcolisa igama likahulumende. Kodwa umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo uthi akala kuthandabuza ukuthi ngempela udokotela Magombeyi ubethunjiwe.
Well, ludaba olukhulu kakhulu lolu, I think olukhathazayo kakhulu engqondweni zabantu bakithi ngoba ludaba olutshengisa ukuthi abantu abasakhululekanga ukuthi bakhulume intando yabo njengokuvunyelwe yi-constitution yelizwe lethu, i-freedom of speech. So kusho ukuthi into le ekaMagombeyi ngiyokwenzela ukuthi abantu besabe ukuphumela ngaphandle ngendlela abafila ngakhona ngezinto izinto ezihamba ngakhona ngoba sokusisho ukuthi ungacomplaina
kuhulu ngekuhulumende ngendlela abayenza ngakhona izinto, impilo yakho ayisekho safe ngoba ama abductions lawo ukuthunjwa kwabantu lokhu sikubona sekuyinto esivame kakhulu ukwenzeka elizweni lakithi. Kusho ukuthi i-rule of law ayisekho ngoba makuthi akusuye uhulumende okwenzayo lokho, kusho ukuthi abantu izigeleke ezenza le nto uhulumende akala control lazo ukuthi bameke sure ukuthi abantu besizwe seZimbabwe basafe.
Uthi yena kakhumbuli okuningi ngaphandle kokuthi lapho abegcinwe khona ku-basement ubetshiswa ngamagetsi. Uthini ngalokho?
Ya, lakhona futhi kuyakhathaza kakhulu lokho ukuthi abantu bayathotshwa ngamagetsi lento ezifana lalezo. And obviously ma ukusituation enjalo akwaziwa lokuthi bamnikeni maybe wokumenza ukuthi angasakhumbuli, kungenzeka ukuthi maybe bamnikeze amaphilisi noma yini or bamfosile ukuthi bazame ukuthi ba-erase into yonke ukuthi angasakwazi ukuthi bekusenzakalani. Kodwa konke lokhu into ekhathazayo kakhulu, thina sijabulela nje khona lokhu ukuthi at least usetholakele and uyaphila. Let's hope ukuthi mentally usase right, abazange bamoshe kakhulu, and let's hope ukuthi ngokuya kwesikhathi uzokuzenelisa ukuthi akhulume ukuthi kahle kahle ngabobani laba bantu abenze le nto kuye, ngoba mayethe akasakhumbuli that means kusuka kube nzima even labomthetho ukuthi bakwazi ukuthi badingisise kahle ukuthi ngubani owenze lokho.
Abasekeli bezanu PF bathi uMagombeyi ubezicatshele nje ezama ukungcolisa ibizo labo. Ungathini ngalokho?
Angizwisisi umbono wabo lowo mabethu bezama ukungcolisa ibizo labo. Sisi uMagombeyi akakhumbuli ukuthi akasakwazi ukuthi ngubani abamthumbayo. Izanu wayona isisiba guilty ukuthi kungcoliswa yona, bayingcolise ngaliphi? Ngoba i-government amaphoyisa umsebenzi wabo ukuthi bameke sure ukuthi umthetho weZimbabwe uyalandelwa, and asingeke sithi amapholisa izanu PF ngabe ngamapholisa acomplainayo ukuthi yile nto yenziwa ngabantu abafuna ukungcolisa bona. Besizo-understanda ngoba kusho ukuthi babezama ukwenza ungathi amapholisa awenza umsebenzi wawo, ngoba kahle kahle i-rule of law kumele iqakathekiswe elizweni lethu. But the fact ukuthi kube lale pressure eyenziwe ngamanye amadokotela ukuthi lo muntu azavele kuyakhathaza kakhulu lokhu, ngoba kusho ukuthi if bekungela pressure ngabe laye kwenza okwenzakala kuyitayizamara namanje olokhu engaziwa ukuthi ukuphi after mhlawumbe 3 years, ngabe laye same thing yenzakele kuye. So thina sijabulela khona lokuthi at least amadokotela amile abambana ayimela ukuthi no umuntu wabo kumele aphendukiswe, and that's why sibona nangu sephendukile. So lokho ukuthi bethi ubezifihlile, ezifihle ukuthi kube njani ukuthi achieve ini, I don't think ukuthi i-reasoning yabo ile sense.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umthelo wemali eyisilinganiso sokubili ekhulwini uhulumende ayibhadalisa uZulu iyanceda ekudingeni ukudla kungatsha lwezempilakahle, ezemfundo kanye lekwehliseni imbhadalo yamabhasi ezubcom. Uncube wethu le amazwi la ngemva kwesinqumo somthethwana laba esokuthi umthelo lo wethulwa ngokungekho emthethweni. Kodwa izolo uncube uthe sokulungisisa lokhu phansi komthetho we-Finance Act. Umthelo lo wethulwe ngomfumfu unyakenye. Lanxa uZulu ekhonona ngawo, abanye bathi uyasiza kakhulu nxa uhulumende ethe wawusebenzisa kuhle. Omunye wabantu laba ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, yena ohlaziya ezenotho.
Sometimes okunye kumele sikukhangele objectively nje izinto njengoba zinjalo. Okokuqala vele uhulumende wethu singakhangela ngobe se desperate ukuthi kambe i revenue angayenza njani ngoba ama taxes ese mancane angeke bathembe i income tax abantu abakwemsebenzini angeke bathembe ama company taxes ama company kawaseko and so on ama taxes lawa amanye amaningi afile ngoba vele i business kayikho kayihambi. So any responsibility i government elayo ngeyokuthi idinge imali especially imali ze service delivery and for ikakhulu kakhulu imali ze welfare nalezi ze general social welfare yelizwe.
Singathi 2% leyo loncedo ngezindlela.
Ngezindlela phela sibilisisi iloncedo sinqaka ukuthi baqinise ukuthi bayisana lapha bayisa khona iloncedo olukhulu kakhulu. Ngaziwe kwamanye amazwe abantu besithi sithola lokhu for free lokhu for free lokhu for free from government. It's not necessarily free. I government iyadinga lapho kule revenue khona eningi iyefaka kuyi tax inyana khona kungeze liboste incedise i social welfare. Ufica ukuthi etshwaleni kuyafakwa i certain percentage yepricing yetshwala emazweni abanathi utshwala kakhulu ukuthi imali ingene ku government. Uthole ku petrol emazweni abasebenzisa petrol eningi ufaka i tax enjalo kwenzela ukuthi imali incedise i revenue ye government. So ngezinye indlela babe le idea e right idea yabo iyayisebenza ngoba eZimbabwe at the moment into le mali ekhanyayo ithena khona lapho emalini yena le eyama ecocash landana esisebenza. So bakukhangela maybe bakwonti indlela abangathola khona imali ikhona lapho entweni okuyiyo ethena imali yelizwe eningi kakhulu ngoba kuma ecocash khona lapha abantu bangabonani imali encane sikhuluma of billions of dollars or millions of dollars ezithunyezelanayo ezibhodayo kuma-transaction wonke esiwayenzayo. Nxa kuthi liqiniso abakutshela lona ukuthi imali le incedisa kubo zupho incedisa nga yinto engani inhle ngoba okwamaqiniso ilelapapa kungasahambeki edorobheni asithini nga kula mazupho nalawa ayi-50 cents esiwahlekayo nxa kuthi imali ama-ecocash incedisa ngobani kambe ngawogogo bahamba ngani edorobheni ngawo baba bahamba ngani emsebenzini okwamaqini ngoba amalayini esiwathola kumazupho suku zonke made kakhulu and abantu abalandaba balinda babe patient othe sethi amazupho lawa anceda isizwe nxa ukuthi imali le eyama 2% aphuma ku-ecocash yikho lapha yakhona.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uhlaziya ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umasipala wakoBulawayo uthi uzavalela uZulu amanzi kusukela namuhla kuze kuyefika ngesonto idolobho lonke. Uthi njalo kusukela ngomvulo uzaqala uhlelo lokuvala amanzi okwamalanga amabili ngeviki ngenxa yokusilela kwamagetsi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala obona ngezabesifazana kuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosazana Otilias Banda yena othi izakhamizi kazijabuli ngendlela ikhansili ethule ngayo lesi simemezelo.
Akula muntu okulungiseleleyo ngoba kufakwe kuma-social media nakubo radio balutshwana abantu abalale kwiradio ngoba vele uzayilalela sikhathi bani akula magezi elizwe. So ukuze ube kwazi ukuthi kuyenzakalani kusasa akukho lula ukuthi kusasa kuzaba lokunzima obukhulu iningi lingakwazi ukuthi amanzi vele ayavala. So kuyisikhathi njalo sokushisa akusoze kube lula.
Manje njengenhlanganiso yezakhamuzi alisozolikhalaze yini litshele umunisipali ukuthi kunsuku ezilandelayo kumzamele azise uZulu ngokugcweleyo?
Vele yona inhlanganiso ihlezi ilokuxoxisana thize lo munisipali. Ngibona kufanele ukuthi kumele sixoxisane naye ngendaba yesikhathi ukuthi ma kunolutho oluzayenzakala into yonke izakhamuzi kazitshelwe kule sikhathi zikwanise ukutshelana kulokuthi kuphume namuhla kuyinto ezayenzakala kusasa. Kukhulunywa ngamafoni ziningi izakhamizi ezingelawo amafoni.
Manje ngesikhathi esinje abantu bazaphephelaphi? Zikhona yini izikotsho njalo ziyenela?
Izikotsho zivele kazikho kulamalohithi avele ngelazwe izikotsho noba ezinye zikhona zenezindawo eziningi zishile izikotsho lesiyana. So kuzaba lobunzima obukhulu and kunika abantu abangomama ubunzima bokuthi bazabe bekhangelane lo dubo lwamagetsi. Udubo lona seluphendukile futhi phezu kwabomama olwamanzi ngoba yibo kuzanele futhi beyedingana amanzi. So kuthwalisa nzima umuntu ongumama.
Manje singathini nxa sikhangele yena kumanispala ikwehluleka ukuqoqa na kumbe amanzi ayasilela ukuthi la usehluleka ukuthi ayenzeni
amanzi okusilela sibila ayanjani ayasilela kodwa lapho abele izidenqa khona yokunika isikhathi esifitshane ukuthi ayazise ini abantu
Unkosazana othilia spanda ubona ngenhlelo zabesifazana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Ubexoxa lo Chris Kande we Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usekhuphe imali engange 37.4 million ezaphathisa umasipala weHarare kunhlelo zamanzi. Iphephandaba leChronicle lona lithi isikhonzi seUnited Nations esiphakathi kokwethekelela eZimbabwe umnumzana Clement Vole uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa namuhla. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani zulu kandaba umhlaba wonke unje singamaZimbabwe sigcwele amazwe wonke kodwa ke lapho esihlala khona hey abasithanda abantu kunjena nje bathi sibuye leZimbabwe siyohlala phi ngoba akukho safe kwehlula lazo isidumbu umufi umgalo kuthiwa akakho safe umuntu ofile eZimbabwe ubisele eSingapore kho thina siyophephela phi sinike nini indlela zokuphila ngoba sifisa ukuthi ngabe sisekhaya eZimbabwe kodwa ke hlala ngaphandle kwamanye amazwe. Celana enhlala kahle siyacela kuZulu kandaba asincedise ukubana siphephele sikuphi na sifisa ukubuyela ekhaya eZimbabwe.
Salibonani basakazi likhuluma lo-Arnold Nhlanga eseButswana ePhalate. Eyi into eyenzakale eZimbabwe shuwa yize sibuhlungu shuwa sibuhlungu kakhulu noPeter Magombeyi lo shuwa odingakalayo ongabonakali njalo sibe sicela ukuthi uhulumende kangenele shuwa uPeter Magombeyi ebonakala ukuze abagulayo bekhona ukwelashwa sokuzwisa ubuhlungu ngempela.
Salibonani balaleli beStudio 7. Mina into engizwisa ubuhlungu yile. Izolo sithe sikhuluma ukubana igovernment yeZanu PF kayilunganga. Izinto zisancebeka kubo 1982. Abantwana beZimbabwe abalwela ilizwe baphuma bebaleka elizweni. Besiya kwamanye amazwe bephephela kuthiwa ngama-dissident ngomva kokuletha uzibuse eZimbabwe. Abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe bathi singama-dissident. Kodwa lamhlanje sokujikile. Inkukhu ibisidla amatsiyane ezinye inkukhu namhlanje isijikile isisidla amatsiyane ayo. Khona abantu beqalisa ukuma kube kanti kule 20,000 more than that abantu abafayo umhlaba wathula tu even leZimbabwe sihlekwa namhlanje inkukhu sisidla amatsiyana yokucatha umuntu oyi-1 abantu sebesife ezibhedlela sokuthiwa stand still ezikolo abantwana abasoze bafunde ngomuntu oyi-1 kanti izolo belingakunanzeleli silitshela ukuthi hey ake lilimuke nasi isigebenga somuntu kodwa namhlanje it's too late ngoba inkukhu izidlela amatsiyana ayo.
Njani basakazi, mina nginaDevi so bengicela ukuthi sikhulume iqiniso leli ukuthi hayi laba bantu bavele bacina ngezidumbu zabantu onkomo sovathatha inzimba wayisebenzisa waye umgabesala ukuya khona ngale esiphethini bengicela bakithi ngani uhulumende lo ngayeke lo adapta abantu shuwa abantu baphumule kanti sisafa salungelwa nini khona pha eZimbabwe ehlala singayisidubeka kuze kube nini.
Igama lami ngingujohn Baleni ngisesilobela eNkabazi. Angazi ngibona ilizwe likhangelane lohlupho olukhulu kakhulu ngokunyamalala kukandodalo uPeter. UPeter anqayenyamalele mbona ilizwe lisiba lokunye ukuvukela uhulumende ngenye indlela eliqiniso. Njalo okungimangalisayo ngibona abantu behlupheka besifa. Ngikhuluma ngisezenze nje bayafa abantu esibhedlela. I-national disaster. Ngibeze ngibuza ukuthi kanti apostoli lina elibonayo lina eyabumoya lithule zwi endabeni. Phumani egcekeni phela emachurch enu. Lalapho elikhona, lalapho elithandaza khona. Lisivikele ukuthi ubaba lo uhamba njani. OJeremiah, labo bantu bamaprofita labo bankayo, Isaya, obantu bantu babetshela abakhulu bakahulumende nxa izinto zesithi. Kanti lina libona kuphela kwabomamazala labo labakhwenyana okokuzondanisa abantu ngemuli kuphela, lingakhangeli lokho kwelizwi. Hayi phumani egcekeni likhulu lingadlali ngebizwe likaNkulunkulu. La ngumsebenzi sitshelanini phela lini. Khwelani entabeni libhonge liphenduke kona lize sitshele iqiniso. Andilithekisi kodwa ngikhuluma iqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi, salibonani balaleli. Mina owami umbono ulele ekuthini kona kambe uhulumende uyakubona yini ukuthi uyaphambanisa. Nxa sekuthi khona umuntu ongabe complaina ukuthi imali engiyiholayo incane abe siyathunjwa-ke ngamaphoyisa, engikuthanda ukukunazelela ukuthi kambe sizaphuma yini kuma-sanction nxa kunje, kambe ilizwe lizathuthuka yini nxa kunje. Asazi ukuthi i-Afrika ingakwenziwa njani ukuthi ama-leaders e-Afrika akahlangane abonisane ngento ezifana nalezi. Ngakuncedisi ukuthi bathi siyasekela ukuthi ama-sanction aphume, kodwa umuntu abamsekela ukuthi ama-sanction aphume ebeke qhubeke senza into ezingalungile. Kukodwa nje kuzathatha ukuthi iZimbabwe ithathe iminyaka eminingi kakhulu ukuthi iphumelele, ngoba lesi simo esikuso manje kasisihle. Siyacela sikuthi babumnanga kwakuya labanye ama-ministers akhe ambonisayo ukuthi lokhu kuyeke kuyosisa ndawo, ngoba nxa kubhizi kuthunjwa abantu bachaya wabezwa yonke le nto, sokuyiyophi indlela ukuthi idivelophe ilizwe kuchaya abantu. Kambe likhona ilizwe lakaladivelopha ukuthi abantu bebethunjwa besiwale nale. Hayi bo, ama-ministers labaqondisibaye kabazama ukuthi bahlale phansi babonisane layo ukuthi hayi lokhu asendlela ukubusa ilizwe lokhu, ikubulala isizwe lokhu.
Sawubonani lonke sisakazi bakaStudio 7, sawubonani. Bonga ithuba lenu lele lisipha lona ukuthi sikhulume okusezinhlizweni zethu, siphinde silalele okukhulunywa ngabanye jikelele nje eZimbabwe. Siyakubonga leli thuba, sithi muqhubekele phambili kunjalo. Jabula. Mina igama ngingumlamuli, ngizothanda ukuchaza ngendaba yokucatsha kukaudokotela uMagombeyi. Le ndaba enzisa ubuhlungu okuphindiweyo, enzisa ubuhlungu. Ma ngithi ngiyabheka ilokhu kuhamba umuntu okhulumayo ezama ukuthi akhulume ngento yabihongo eZimbabwe, kumele ukuthi anyamalaliswe. And yonke le into ingathola iy'mpica abadala ilizwe lonke jikelele leZimbabwe, kukanti-ke le nto yenziwa nguye umnankagu uyayazi. Angeke umnankagu ahluleke ukuba yazi le into, uyayazi.
Labonge bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weHaiti ukhangelelwe ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela esitaladeni oluqoqwe ngamabandla aphikisayo namuhla ekhonona ngomongameli Jovenel Moise esithi kumele asuke embusweni. Izulu lesikhukhula eliqale ukuchitheka ngesonto kwele South Sudan lidilize imizi eminingi lajiya inkulungwane zabantu zingelandawo zokuhlala. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika.
Umongameli Donald Trump uselandule imbiko ethi wazwakala ngumcuphi kahulumende wakhe ethembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga ngegama ulutho olungaqanjwanga lalo. Embikweni wethule izolo ngemva kokuvela kodaba lolu, umongameli Trump uthe iziwula kuphela yizo ezingakukholwa lokhu. Abanye bathi nxa kuyikuthi ngempela kwenzakala, umongameli Trump engaba wephula umthetho.
Intsuma tsumane le ndaba na Ngiyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Intsuma tsumane le ndaba Intsuma tsumane le ndaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Ave sabe titi
wena Wathethi kazi labantu wena
Iti ngave sabe titi
wena Wathumeza abantu wena
Ave sabe titi
wena Ungumbulali wena
Akulunganga wenzayo
Sikulume na sitete
Akulunganga wenzayo
Sikulume na sitete
Chani ulelisi Lipila na babulali Lipila wa chani ulendao Lipila na batumumisi Ingawewe lisa visa na Tatila kitu uchula Ingawewe lisa visa na Tatila kitu uchula Alikulume
Ingoma esiphiwa ngubheki inkosi ngwenya ingoma ethi yensuma nsumane esigqibela ke izindaba zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udokotela Peter Magombeyi yena obethunjiwe watholakala izolo uvikwa ebalelwe ngamapholisa njalo amagqwetha akhe athi alelwe ukuthi ambone. Umasipala wakobulawayo uthi uzavalela izakhamizi amanzi namuhla aze ayewavula njalo ngesonto. Ayike kwanele okwamanje kodwa likhumbula zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 eyami impela viki iseqalisile asibeni sonke njalo ngomvulo. olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lichone kuwe.